sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukani ndaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 2 mfufu 2020 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalichumi lambili abatholakale belegcikwane le coronavirus elizweni ngemva kokuhlolwa kwaba inkulungwane eyodwa 1039.
So kudingakala ukuthi labo babe responsible enough abantu baqhubeke beziphatha kahle begqoka ke amamask.
Abantu abangaziwayo balumathise umlilo befuna ukuchisa amahofisi ebandla le-MDC iRichard Morgan Tsvangirai House eHarare izolo ebusuku. Ibandla le-MDC Alliance lithi liyakhathazeka ngokuxotshwa kwamalunga alo edalele parlamente ngele-MDCT okulokhu kuqhubekela phambili.
Axotshwa njani khona umthetho wokuthi kufanele ukuthi kuqale kuhlale i-National Council?
Lanxa ele-South Africa belithe imingcele yalo izavulwa kusukela izolo, izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kulelo lizwe ebezihlose ukubuyela ekhaya izolo zalelwe ukuchapha emngceleni we-Bike Bridge.
Kungakho ke sithi iZimbabwe layo kumele ivule ukwenzela ukuthi imngcele yonke ivuleke sikwanise ukungena siyathenga.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Jalo zempila kahle lubika ukuba kulabantu abalichumi lambili abatholakale belegcikwane le-coronavirus ngemva kokuhlolwa kwaba inkulungwane eyodwa 1039. Lokhu sokukhuphule inani labalegcikwane leli elizweni layafika kunkulungwane eziyisikhombisa lamakhulu ayi-92, 7850. Akula ngitsho lo yedwa obhubhileyo ebulawa yileli gcikwane izolo, okutsho ukuthi asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Lokhu bengamakhulu amabili alamachumi amabili lasithoba minembili 228. Sixoxele sakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Dlovu othi lanxa uhulumende eseyekethi seziqondiso zokwenqabela kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus, uZulu kumele aqhubeke elandela izicebiso zabomtholampilo ukuze igcikwane leli lingaqhamuki njalo elizweni.
Kodwa ke bekuqondile ukuthi ke kwehliswe phela kwenzela ukuthi abantu babuyele emsebenzini, ngoba abantwana beZimbabwe abaningi bayasebenza. Yikho ke kuyadingakala ukuthi babuyele emgwaqweni ke bayasebenza, ngoba abaningi baphila ngokuthengisa. Kuqakathekile ke ukuthi uhulumende avule khona lokho. Kodwa ke sokudingakala ke ukuthi labo babe responsible enough abantu baqhubeke beziphatha kahle begqoka ke amamaski, besenelisa njalo ukuthi bangasondelani eduze labanye abantu, besenelisa njalo ukusebenzisa ke lama sanitizer, kube lendlela ukuthi umkhuhlane lowo bawuvikele, hathi ke ukuthi ke basuke bayekethise ngoba uhulumende sethe abantu abaningi ababuyele emisebenzini. Kuqakathekile ke ukuthi balivikele ke leli gcikwane ngokuqhubeka belandela izinqumo lemithetho efakiweyo yokuvikela ukuthi lingamemetheki leli gcikwane le-COVID-19.
Ngokubona kwakho, ubona ungani uhulumende wathatha inyathelo elifaneleyo yini, kumbe ubemele aqale ame kancane?
Nxa sikhangele amazwe amanengi kuhlanganisela ke labo makhelwane bethu ke iSouth Africa, lapha sijayele ukuthi ke sikope khona abakwenzayo, sebeyikethekele ke imithetho yokuthi ke abantu ke babuyele emsebenzini, abantu bahambe emavinkilini, abantu bahambe ezinkonzweni, abantu ke bahambe ezimfeni, kuvulwe ke lamabhoda. Ukhanya bayekethisile sibili, lathi ngokunjalo ngibona ingani bekuqondile ukuthi kuyekethiswe. Kodwa ke sokuqakathekile ukuthi abantu baqhubeke beziphatha besazi ukuthi umkhuhlane lo ukhona, besazi kuba namkhuhlane lo kawelapheki, besazi kuba namkhuhlane lo we-COVID-19 uyingozi njalo. Kubazi bambe abantu baziphathe kahle, baqhubeke belandela ke imithetho emayelana lokuvikela ke kumemeke kutheka ke kwalo umkhuhlane. Kodwa ke ukuthi abantu babuyele emsebenzini qondile, ngoba abantwana abaningi abeZimbabwe bangabantu abazisebenzayo abangaqhatshwanga. Yikho ke bangahlala ke ezindlini, kutsho ukuthi izimuli ziyafa ngendlala, kulanto ehambayo. Yikho ke hayi mbona bekuqakathekileke ukuthi kuyekethiswe abantu babuyele emsebenzini, lezikolo ngokufanayo zivulwe. Lanxa nje sibona zivulwa ke ababalisi bengekho ezikolo, abantwana besiba bodwa njalo. Kodwa ke hayi, kuqakathekileke ukuthi kuyekethiswe ke abantu babuyele basebenze.
Umnumzana Edwin Love isakhamuzi sakoBulawayo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo. Abantu abangaziwayo balumathise umlilo befuna ukuchisa amahofisi ebandla leMDC iRichard Morgan Tsvangirai House eHarare izolo ebusuku. Omela isigaba seHighfield edale lePhalamende umnumzana Happy Motsitsiba oMDC Alliance utshele iStudio 7 ukuthi umlilo lo ulumathiswe phandle kwentuba yamahofisi ngabantu abathele ipetulo baklwepa umentshisi. Kodwa intsha yebandla leMDC esihlala emahofisini la yaphanga yabhula lomlilo yawucitsha ungakalumathi isakhiwo. Uchitsiba uthi amapholisa azisiwe. Kunjalo nje ibandla leMDC Alliance lithi liyakhathazeka ngokuxotshwa kwamalunga alo edalele parliamente ngele MDCT okulokhu kuqhubeka kulandela ukukhutshwa kwabanye njalo abalithumi izolo kuleli dale ngesikhathi abatsha bamacele omabili besithi kumanyanwe. Abatsha laba bathi kufanele kuqutshwe umhlangano weCongress wokukhetha umkhokheli oqotho kulabo ababekhona kungakehlukanwa ngomnyaka ka-2014 njengalokhu okwanqunywa ngumthethwandaba weSupreme Court. Ezinye iziphathamandla zeMDC Alliance ezixotshwe edale lePhalamende izolo zibalisa umsekeli kamongameli unkosazana Lynette Karenyi Kore, umeli weBinga North edale lePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda kanye lonkosazana Dr. Sibanda omela iBulawayo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa.
Iyouth eseHarvest House namhlanje ithi yona ifuna ukuthi kubanjwane kuye phambili kulandwele khonoko kwabhalwa yini iSupreme Court yokuthi abantu bonke abelizikhundla kuMDC ngo-2014 balemvumo yokuhlangana bakhulumisane kwenzakale ukuthi kuze kube extraordinary Congress. Ngokubona mhlophe ukuthi abantu sebemhlanzile yena kasafuni sediliza ngamandla. Namhlanje amanye ama MP ang-10 aqotshiwe. Aqotshwa njani khona umthetho ukuthi kufanele ukuthi kuqale kuhlale iNational Council. INational Council leyo efanele ukuhlala yiyona le ka-2014, hayi le ebunjwe ngukhuphe kathesi ngobe kakhuphe vele ayila quorum. Uma kuthiwa kuza kwenziwa iCongress nge-2014 structures, ukhuphe kasoze kwenze yedwa ngobekala quorum abantu bakhe bathathu. Lakhathesi National Council yakhona elandela ukhuphe bathathu, ngumonzora, ngukomichi, lomjuri. Uma sebebhidlize phela iMDC Alliance besithi yangena kabi kuma-election ka-2018, kutshengisa ukuthi ama-election wonke ka-2018 kakhansilwe kubuyelwe emuva. Thina sadlula kunomination court.
Ukukhombani okwenomination court njalo inyathelo lele lithethwe ngabanye benu lingabe lisitsho ukuthi aliseyi kubambana futhi yini njengalokho okufunwa ngeyinye inja yamacele omabili.
Inomination court is equivalent to the high court. Kuza uzala nkomoni uma abantu abayilekthwa yi-MDC Alliance sebexotshwa sebephiwa ukhuphe lomonzora. Mahlabe Zulu, ingqobe ikini. Sizavothela na abantu ababhidliza amaphathi enu. Sizavothela na abantu abasebenza lezano. Khathesi i-corruption igcwele eZimbabwe. Kule ndlala akula mali, akula msebenzi, akula sibhedlela, akula manzi ngitsho eHarare ngitsho lakoBulawayo. Kodwa ke abantu bathi hayi akula crisis, senza siyaphambili. Yimhlolo yiyo icrisis ephindwa ifezwe umonzura lokhuphe ukusixotshela ama members of parliament akhethwa yini Mahlabe Zulu. Siyabonga. Isale yimi Felix Magalela Mafa Sibanda ijazel ndizayo.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubexoxa icingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zebandla le-MDC ngalolu daba. Nga ele South Africa belithe imingcele yalo izavulwa kusukela izolo izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kulelo lizwe ebezihlose ukubuyela ekhaya izolo zalelwe ukucapha emngceleni weBite Bridge. Ngabe immigration besithi imingcele evuliweyo ngesemagcekeni awendizamchina kuphela hathi le esetshenziswa ngabahamba ngezimoto. Lokhu kubikwa kugcunule amakhulu abantu akade esemngceleni lo besithi umongameli Cyril Ramaphosa kazange awuchasise njalo kumbiko awethule kunsukwana esanda kwedlula. URamaphosa wazisa ukuthi njengoba umkhuhlane we-COVID-19 usunganeno, imingcele yelizwe lakhe izavulwa kusukela izolo ukuze abantu bavunyelwe ukuphuma lokungena kulelo lizwe. EleZimbabwe lona lazise ngolwesithathu ukuthi imingcele yalo esivuliwe ngesemagcekeni endizamchina kuphela. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yabantu abazisebenzayo abathenga impahla ikakhulu kwele South Africa bethengisa elizweni iBulawayo Vendors and Traders Association. Umnumzana Alec Ndlovu othi imingcele kumele ivulwe ukuze benelise ukuziphilisa.
Sizananzelela ukuthi thina njengamaZimbabweans esiphila ngokuzisebenza, impahla eziningi esizithengisa lapha siyazithenga nge-cross border trading. I-lockdown ibisiphilise abantu ngendlela enzima kumangalisa kungakhulumekiyo. Ungakho ke sithi iZimbabwe layo kumele ivule ukwenzela ukuthi imingcele yonke ivuleke sikwanise ukungena siyathenga esikuswela ukungatholakaliyo ngapha.
Yebo lithi imingcele kayivulwe, kodwa kukhona yini elingakukhuthaza njengenhlanganiso okumele kwenziwe ukuze umkhuhlane lo ungamemetheki kalula?
IZimbabwe layo nxa ivula siyakhuthaza ke ukuthi iqhubekele phambili iphakamisa kakhulu amacebo wonke awukuthi sivikele leli gcikwane, ikakhulu khona okobe sivele sikwenza nje ama temperature checks, ukugqoka ama masks kanye lama sanitizing processes. Siyaqakathekisa ukuthi lokho kuqhubeke kusenziwa lanxa amabhodi evula kwenzela ukuthi igcikwane leli nxa lisiba khona kumbe limemethekiswa ngolalo sikwanise ukuthi silibandezele phansi lingaxheli liye khathana. Bese ngingezelela ke kankomo ukuthi ukutholakala kwe-COVID-19 clearance certificate le ekhulunywayo siyiloyisa kakhulu njengabaphila ngokusebenza ukuthi kayibekwe intengo yakhona ibe ngeza kweneliswa ngabantu abaningi. Sizwe lapha sokukhulunywa ngama-charges afika kubo $60. I-$60 imali eningi kakhulu engeneliswa ngabantu abaningi. I-$60 singayikhangela uzathola ukuthi phose ingumholo wenyanga ezimbili zomuntu sebenza ngabe ngithi wona amasivu 7 ingumholo wenyanga ezimbili kungakho ke sithi hayi siloyisa ukuthi bakithi ahulumenda akacaba ngekuhlakhanga lintengo zonezi ezokuthi abantu nxa besiya kwenza iCOVID-19 testing intengo zakhona zibe ngezi zakweneliswa abantu abanengi.
Umnumzana Alec Ndlovu ngwenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eyobulawayo Vendors and Traders Association ubexoxa icingweni leStudio 7 ekobulawayo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Yabo! Manje ngesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elesite lithi amasotsha adubule abulala izakhamizi zejambezi eChisuma ezimbili zafa. Leli phephandaba lithi uMorgan Sibanda loDumisani Mpofu bebenatha utshwala izitolo zeChisuma ngolwesithathu. Kwathutsha amasotsha amabili kwaqhamuka inkulumo lezakhamizi kwalwiwa amasotsha akhalisa imbhobho abulala ababili laba. Iphephandaba leDaily News lethule uluhlu lwamalanga ezikolo esezizavulwa zivalwe ngawo. Leli phephandaba lithi uhulumende uthi izikolo zizavalwa mhlazi ku-18 December zivulwe mhlazi ku-4 January. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisekuthumele yona nge-WhatsApp.
Salibonani maphika Studio 7. Mina Ezekiel Ncube from Mathebo District, and I'm quite amazed that several people are still without direction. Abantu bayathi uThokozani Khuphe ngumuntu omele ahlonitshwe. Bona ababoni yini ukuthi iZimbabwe le vele ayisuya omama, ayilalelwe omama. Ungathi bona wengalalelwe omama ususithi umama akhokhele njani. Asithatheni ilizwe leli sinikele umuntu osimbona ukuthi yindoda ayifuna ukuthi isikhokhele. Yalilo lwazi. Lokhu ukuthi umuntu ethi uchamisa wajaha izinto, uchamisa came from youth. Wayebone espearhead izinto, ebonakale etshisa waze wabanje njengoba eyisosona. Has got the right to ask her like MTC pants. Low mama low guy waka umuzi as is a shale pants labata wak. I choose moshe this card.
Bokithi yo-7 siyabonga umsebenzi nomuhle kangaka. Lathi singathaba uma sizizwa siphuma emsakazweni sikhuluma phela singabi silalelwa asilalela abanye. Lathi sizwakale, lathi like lisikhiphe nje, lathi sizwakale. Amatisha bakithi, okwamatisha kubuhlungu and okwamatisha kubuhlungu nkosi yami, ngoba okwenzakala ematitsheni khathese abantu bayagada, bayagada, abagada ngemali, abagadi ngayo ibhondi leyo. Amabhasi anala ahamba asefuna ama-youth, asefuna ama-rand. So yena utitsha alithatha ngaphi i-youth, alithatha ngaphi i-rand. Khona lapho umntana akhe la efuna ukuthi embhadalele i-school fees, eyayithatha ngaphi imali yokubhadalela i-school fees njengoba i-school fees zakhona zikhuphuke kangaka. Hayi, shuwa sikacela ukubana ngayi ihulumende yethu, i-government yethu, uyabona sibili ukubana utitsha ngumuntu onjalo. Ngoba laye kuzebe ekube kusenesi stage laye ngutitsha lobani lobani, ngutitsha wamenza wabanjalo. Shuwa nxa khathesi abantwana bezabhala ngoDisemba, kodwa abantwana kukhanya abafundi lutho. Khathesi yebo yeke ungakhalela ukuthi izikolo zivuliwe. Akula matitsha ezikolweni, amatitsha kawakho, and kawakho abantwana babuya daily bengafundanga. Lokho kuzusa usizi ukuthi ungaze kuthiwa kuvulwe izikolo, kodwa izikolo zakhona zivuliwe, amatitsha kawakho. Uncedo lwakhona luyiluphi? Kungcono kuvalwe phela ezelungise udaba lwakhe lamatitsha ezezebanika imali abayifunayo, ngoba lokho kunzima. Qiniso lihle, abantwana beye bevuka isepa siyathenga, sithenga nzima, kuyadura konke. Bebevuka bedlalisa ama-uniform behamba besiya ezikolweni engani bangaze bebe le-corona naleyo, kodwa akula lutho, akula ncedo. Umntwana ulambi kuyadlala, uyaphuma ehamba, utitsha kakho isikolo asifila silo-edi kuphela. Kuyabe kusani, kuyabe kusani, kodwa sikholisa ukuthiwa yezikolo izikolo zivulwe zivulwe ngaphi ngalama teacher haya siyacela bakithi uhulumende la esinakanele njengabazali and esinakanele njengabazali bakithi la ama teacher abazali laba labantwana kabanakanele lapho njengabazali baba bakhiphe abanye bafunda ngezinkomo bakhiphe izinkomo bebafundisa namhlanje bahola imali engathengiwe nembuzi hawo siluzwelo nje sesawu
salibonani basakazi nabathandi be studio 7 lolo khuluma ngegift isonduku basakazi zikhona into ezimbili lapho ezingamphathi kahle sibonile ijaji lelo uthiwa umakonese likhiphisa inqumo lichitha izaphu lebhethi likazulu kade befake udaba lokuthi uNangagwa ake akakhe eme ukugebha abantu ababulalayo ethi uzabangcwaba ngoba ma uzathi khona ufuna ukuyangcwaba abantu bakithi emandebeleni engafuni ukuthi thina sibe yi-part of that njalo exolise lalabo abantu abayenza ububi bepotshwe nethi uzabangcwaba uzabangcwaba emzini yabo uzahamba labo konale kibo emashoneni so umnangaka akazama ukuthi ehloniphe abantu njalo simzwile lalo minister of state and security esithi yena yeso kula maqembu MDC alliance angenisa izikhali ongokungemthetho afuna ukumba phansi umbuso siyawazi amaqhinga ezano nje ngesikhathi sebefuna ukubulala amandebela ngithi bathi zaphu ifuna ukumba phansi uhulumeni izaphi lezikhali kanti izikhali zezano uyayizifihle emaplazini ezaphu so siyayazi futhi ngifuna ukubuza laphana kumadoda la amapoyisa lamasosha futhi kanti njengoba uhulumeni wenu nalo elimthandayo wathi uzalenzela amashopu lama-boris and shop angaphi lawo mashopu ake livuke emaqandeni madoda lizasebenzela ukudla livuka liphethe imbhobho lamathenisa liwagqokayo amajambo asedabukile mbese sithi laphana kubothisha labonesidabo libambeni kanjalo madoda libambeni kanjalo libhikishe lize lithole iholo eliright angithi mayikhuphula iholo ucabangela amasosha lamapoyisa so ngisho ukuthi liyibambe kanjalo futhi nje lingafuni ibhondi lifuni i-US dollar 650 US dollar imali eliyidizevayo bodoktor labo tisha babayi
sanibonani basakazi baka studio 7 labalandeli bonke nje abalaleli baka studio 7 endaweni zonke lapha elikhona ngithanda nje ukuphawula kancane lapha ngequla lika Ramaphosa ibona ngani u Ramaphosa akulantwa ngayenza entheni lapha eZimbabwe ngoba ibona ngani babantu kule nkampani zabo eziningi laba eZimbabwe njalo yikho abakwani ngeke bakhalele ama ukusukuluzwa kwabantu kodwa bakhalela ama sanctions ngoba ngamadlelo laba eZimbabwe inkampani zabo ziyalimala so laba bantu abakhangelelanga lutho lutheni ngabantu beZimbabwe bazikhangelele nje imigodi yabo lapha lamakampani Nico endaweni yokuthi bakhale ngabantu bakhalela abantu bazwakale nje sebekhala ngama-sanctions hayi akula nje into ethena bangayenza abantu be-South Africa ngiyabonga
Salibona Studio 7 mina nguJabulani ngobulawayo ngiyabonga kakhulu izindaba ezimnandi kangaka elisinikeza zona ezenzakala eZimbabwe kodwa mfuthatha leli thuba elokubonga ama-youth MTC lokho abakwenzileyo ngoba lokho abakwenzayo uMakhuphe loNelson angeke safa saphumelela kuleli lizwe ngoba yibo esibakhangelileyo ukuthi bengasisusela esilwane kodwa bona futhi sebesilwa so siyalibonga linamayuthi ukuthi lihlanganise laba bantu hlanganisanini laba bantu ukwenzela leli lizwe mhlawumbe likhuphe lesi silwane siyalibonga thank you thina okuthendayo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kesikhangele ezivela kwele Melika. Igciwane le-coronavirus liqhubeka lisidla ubhedu kwele Melika lapho eselibulele abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 205,000 lahlasela abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa 7 million. Lanxa amanye amazwe esehlisa imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwaleli gcikwane, kwele Melika lokhu kusenziwa ngamahlandla kwamanye amadolobho kuvula kuphinde kuvalwe. leli gcikwane selindikimba yokhetho lukamongameli oluzenziwa ekupheleni komnyaka wonalo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Nxa sikhangele inhamba ezikahulumende, hayi inhamba lezikahulumende ngana lo mkhuhlane wecorona, kukhanya kawuyiphansi, khanya lokhu siya phambili. Ikakhulu emadolobheni lawo okuthiwa ama-inner cities, lapho kulabantu abaningi abaminyene khona, mhlawumbe kulabantu abansundu, lama-minorities, abantu abangahlali abagada amabhasi benza nje izinto zonke bendawonye. Yeah, abantu abaphila leyo mpilo. So awubuyeli phansi. Kodwa kusobala ukuthi njengoba futhi sokusiza ukhetho, ukhetho lolo futhi luphinde lungane luzabe lusahlulelayo nalendaba yecorona. Ngoba abaningi bakholwa ukuthi lindaba yenziwa ngama-Democrats ukuthi awise agenqule lo mnumzane uTrump esikhundleni. So kunzima ukuthi ngithi ngapha kithi engikhona lapha eIndiana kuphansi, hayi kuphezulu. Yilokhu thatha sibili abantu.
Bathi bona kungaba le jekiseni engavimba ukuthi umuntu abanjwe yi-coronavirus umnyaka ungakapheli. Kodwa abanye bathi ingaze ibe khona bazesaba ukuyisebenzisa ngoba umongameli Trump ungani uyachuchisa ukuthi ibe khona ngesiphangiphangi. Uthini wena ngalokho?
Ya, kulobu nzima lapha endabeni yokuthi ozaqala isiziba ngubani. Ngoba kuyafanele kube lo mqali wesiziba ukuthi sibone ukuthi isiziba lesi esiyivaccine sitshona kungakanani. Njalo silengwenya na ukuthi kuyafiwa kumbe kunjani, ngoba lento kayikabi into ecacileyo ukuthi izabe isazanywa. Izabe lokhu into esazanywayo ke engakabi le mpumela eyaziwayo ecacileyo. So ke ngiyabona abantu bonke bayanqineka ukuthi kungabi yimi engizaqala. Angithi yabona, yikho laba abantu bejayele ukuthi bayaqalisa lezi zinto emazweni anjengase-Africa ukwenzela ukuthi bangaze ba ubona kwabakhathaza kwaba engathi kungaze kwaba le casualties kibo. So bajayele ukuthi bayetesta le emazweni anjengakithi kubo Africa le abangalandaba lokuthi abantu baza kufamba baza kanjani. Kodwa bona impilo yabo bayayiqakathekisa, impilo yabo kabafuni ukuthi bayifake engozini kalula kangako.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 sedolobheni le-Ohio.
Abasafundi esikolo ama ofisi avaliwe ngikhulumile lo ngulunku izaphela i-virus imenditshelayo mtaka ngulunku umadlela ufana lami uyaboniswa lingameyisi lingameyisi umuntu omkhulu ngivambane laye usemvumbululile kwamba sami police ukuhlabela ngiyakhuleka bela lindalele abomthetho ngiyabathanda bayacela singahlangani emgwaqweni ngokuvingelelana khashana khashana ningasondelelani ungasondela uzathathwa i-virus ha
abekeza
Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela. Abantu abangaziwayo balumathise umlilo befuna ukuthisa amahofisi ebandla le-MDC iRichard Mogentswangirai House eHarare izolo ebusuku. Ibandla le-MDC Alliance lithi liyakhathazeka ngokuxotshwa kwamalunga alo ePhalamende ngele-MDCT okulokhu kuqhubekela phambili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.